Masikhangela umumo ongazinzanga, isimo somnotho, ababalisi labazali, buye njengoba ababalisi labo bengabazali, akula kuzimilungiselela okutheni ngoba sikhangela ifees, imali abantu abanayo. Abanye abazali balabantwana primary, balabantwana secondary, baphinde bebe labantwana ema-university. Ama-university akhuphulile intengo yefees okwesabekayo. Kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo, sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zomfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe lapho likhona umbalisi nje, umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezi sebenzi zonke zikahulumende, sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe $1,260, kungabi lesisebenzi esizahola i-RTGS. Ngoba nxa sikhangela phandle la, ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi, thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-Echo Cash, izinto ze-Swipe kazikho ezitolo. Pho bayakuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili, okunye esikukhangelayo, sikhangela abafundi abantwabethu, abantwana babazali bonke. Indleko zesikolo sezidula kakhulu, kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumele akhokhele indleko zomfundi kusukusela ku-ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree lakuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso, bengasitshayi indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebewonta izinto sezibawomela bebuyele kiso, abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kame, njengoba sikhangela ukuthi sesithola uhulumende omutsha, kame ukungalandeli isisekelo sombuso. Section 65 umgceke ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo, zibhikitshe, zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi